uhlelo esiqalisileyo njenge-crisis vab coalition ngenjongo eyethu yokuthi sithole umuntu othiwa u-Itai Dzamalalwana owadisappear. So sesifake imali or i-reward ukuthi ma kulo muntu owaziyo ukuthi yena ungaphi or bamfake ngaphi u-Itai, engabuya phambili esinikeze i-information yenaleyo ukuthi siyisebenzise ukuthi u-Itai ephume engomuntu o-health ongabulalanga. And sibona ukuthi i-government iyenze something ngokudispare oka-Itai. So kufanele ukuthi sidinga abantu bengasinceda ukuthi simthole udoda lo bengakambulali, because ihulumende kakamgabi vele indaba leyo yama-abductions okubulala abantu yinto abayijayeleyo. So sesaba ukuthi bengabe sebembulele umuntu lo. So kungcono ukuthi ma kulo muntu even lo okwaze ukuthi ufile ngaphi or bamfake ngaphi, ebuye simnikeze i-reward ukuthi sikethi zithole u-Itai Dzamalala.
Manje libona ungani imali le izaphathisa njani?
Ubona ukuthi into ekhona ukuthi ma kulo muntu ole information, omunye umuntu uyabe esaba ukuthi uzaluza umsebenzi, omunye uyabeyela uyabe esaba. So ma singamotivate abantu ma kulo muntu vele ola information bengabuya phambili beze sitshela ukuthi ungaphi. So sithi i-motivation lay ukuthi isimotivate abantu ukuthi bekwanise ukuthi besinikeze information lay. That's why sifake imali yena le.
Imali yona le ikhitshwe ngobani?
Njengama non-government organization atshiyeneyo amaningi, sihlale phansi sabona ukuthi singathatha okuyimali okuncanencane from ama-different coffers sayifaka phambili. So khathesi sonke abanye bangkhona bakafuni ukuthi sibakhulume ngamagama, kodwa sesile $2,000 esifake phambili ukuthi ma kulayo umuntu ole-information yale engabuya esitshele, then sike sibona ukuthi singamthola u-Itai. So ngama-organizations atshiyeneyo.